Embikweni owethulwe lidalela eParliamente namhlanje, iKomiti le ithi kakuzange kulandelwe isisekelo sombuso, ikakhulu ekusetshenzisweni kwenani labantu ababhalisa ukuvota nenani labantu baseZimbabwe. IParliamente ithi bekumele kusetshenziswe ugwalo lwenani labantu abaseZimbabwe olwe-census lona olungazange lusetshenziswe ngesikhathi iZEC ikhipha imingcele. Obeka ukomiti leyi umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchazisa kabanzi ngalumbiko wabo.
I-report leyana nxa ibuya iZEC ithi kithi njengePharliamente lelizwe lonke sicela likhangele ukuthi abantu esababhalisa ukuvota bayi-5 million something, ibisisitsho njalo ukuthi kuprovinsi enje kulabantu abangaka. Kodwa ikomiti kayizange ke ithole ithuba lokuthi icubungule ukuthi kambe lezi nombolo lawa mafigazi akhulunywa ngawo aphuma ngaphi, ukuthi lathi sizibonele njalo sibe leqiniso lokuthi yikho sibisibili khona ama-numbers ona lawa akhulunywa ngawo yiwo. So ngenxa yakhonokho-ke into engikhangelela ukuthi ngizayiphakamisa ngaphakathina kwedale lePharliamente yinto yokuthi nxa kulethwa i-draft report ye-delimitation kuqakathekile ukuthi iZEC ibuye le-voters roll eyiyo etshengisa kahle kahle ukuthi abantu abayibo ababarejista ukuvota ku-constituency lange-constituency bangaki.
Uqhubeke esithi okukhitshwe yilolu gwalo kakulani lokwamabandla ezombusazwe.
Okuphume ama-recommendations aphume ku-report leyana ngama-recommendations aphume ngokuvumelana phakathina kwamalunga e-committee ad hoc. Ngakho ke wona lawo hayi sizakhuluma ngawo njalo sizawaphinda njengokuba ebhaliwe ku-report, sizawacasisa ukuthi yikuyini esasikuzwisisa njengamalunga e-ad hoc committee kulawo ma-recommendation.
Obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiyelenga uthi njengebandla bathemba ukuba abakhalaza ngakho kulungisiswe.
Kunengi esikwenzayo thina khathesi sisalandela iproces njengoba ifakwe emthethweni futhi nawo sizabona impumela yePharliamente ukuthi iyaphuma njani, then sesizabona ukuthi hayi kune-course of action.
Ingcitshi wezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kumele kube lokuzwisisana phakathi kweZEC labamabandla ezombusazwe.
Indaba le-delimitation ku-political science masikhangela iindaba zokuvota lokungena embusweni, sikhangela kakhulu ukuthi ngubani olamandla okudetermina ukuthi mbani ovotayo mbani ovotile, nalowo ngumuntu olamandla okuyina. So masikhangela indaba le-delimitation iqakathekile kakhulu ku-ruling party. So ama-issues abawarezayo mina njengepolitical science ngiyazwisisa, ngoba ke ngikhangela ama-results e-delimitation report i-preliminary poll yale ebulayo itshengisa ukuthi iZEC kade i-create ama-constituencies kuma-areas angani ale i-ZANU-PF aphayeni.
Ikomiti ezahlolisisa ugwalo lolu olujulileyo ilekhokhelwa ngumnumzana Pupiraito Gwarepi obona ngokwenzakala kubandla le-ZANU-PF edayela ePharlamende. Ugwalo lolu luveza ukuba kuzaqhubekela phambili kulezigaba ezedlula amakhulu amabili 210 constituencies. Ezinye izigaba zibanjaniswe lezinye ngenxa yenani eliphansi labavoti, ukuthi njalo wengweze ezinye okulabantu abaningi ababhalise ukuvota. Lolu gwalo lwe-preliminary delimitation report lutshengisa ukuba isigaba seHarare sesinezigaba loba ama-constituency angama-30 njalo izigaba ezinjenge-Warren Park laseKampu Zuma kazisekho. Isigaba seHarare sileziye ezintsha ezigoqela eseHunyani, Churu, Budiriro North ne-South, kube sokusiba lase-Epworth North ne-South. Isigaba seMasvingo lokhu esinama-constituencies angama-26 lanxa isigaba seGood South sesingasekho. Ngimele isitho seVeningi seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.